Usuku luqhatheke kakhulu. Luqhatheke ngenxa yokuthi sikhangela ilanga elomuntu omdala, umdala wethu, ubaba weZimbabwe, ubaba uNkomo. Ubaba owatshengisela uthando oluphezu kothando. Sikhuluma ngomuntu owatshengisela ukuthi iZimbabwe inye. iZimbabwe kayila mshona, ayila mndebele, ayila mvenda, ayila mkhalanga. iZimbabwe ngomuntu wonke. Ubaba owatshengisela lona ekushoneni ngathi babembiza bemuthi nguThixo Chiphenda kwese kwese, utshengisele ngomuntu obe ekhona indawo yonke, wenza kusemashoneni, usebemandebeleni, kungaphi, esikhalangeni, wayekhona ehlonishwa njalo. Umuntu futhi owayevele engumuntu wothando nokuthula nokumanyana njalo lengqubela phambili eZimbabwe. Lokhu ngikusho ngoba khangela izini sikhangela ngesikhathi segugulawundi abantu bebulawa ngapha kwelakithi bemandebeleni. Wagcine yena ezehlisa, wavuma ukuthi hhayi, ingibani mina ngokuthula ngizehlisa kubambane labantu laba abasebesiqeda laba. Yikho kwafanya khona into akhona mhlaka-10 to December 1987 ekwenza ukuthi bona singabhidlili singapheli ngapha kwelamandebele, kodwa ilizwe leZimbabwe liqhubekele siya phambili. So yinkokheli engeke yafa yakhohlwa nxa sikhangela iZimbabwe njengelizwe lethu.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela iminyaka yonke, kungani uhulumende kalungiseli lutho ukuthi kunanzwe usuku lolu? Kwenziwa kwini khonokho?
Yimbono emfitshane yabanye abantu abayesemahofisini abayekethisa izinto. Namhla nje bengikhuluma bengilo mntwana okababa uMsika, wangitshela into ebuhlungu. Khangela ubabami akula ngitsho isitrada ngitsho one eZimbabwe esibizwa ngebizo lakhe. Yethiwa uMsika laye ngomunye umuntu obele ngabe uyakhangelwa eGunjulwa. So kuyatshengisela lona kulaba abantu abasemahofisini abahlalela phezu kwemisebenzi yabo abakhangela into ezinjalo.